So we see ka disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthandono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku-4 Mpalakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uZulu ukhala ngembadalo yama-passport akhwezwe ngumphathi mtambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube ngeviki edluleyo isuka kumadola alikhulu lamashumi amabili $120 isiya kumakhulu amabili $200.
I-budget leli litshengisa ukuthi ilizwe silokhu sibunkinga mbijana ngoba ama-ministries bebefuna a total of 110 trillion.
Bekuluthuli kobulawayo izolo amabandla azancintisa kukhetho lwama-by-elections ekhankasa abe-CCC bathi uZulu uzavotela bona.
Abantu abayethuki lutho njalo bafuna ukutshengisa iZANU-PF lobabuchabango ukuthi bona bazondile ngalokho kwenzwa nguchabango. Bazimisele izakhamizi yakhuluma phandle la kungaze kube semjoveni emamakethi emasupermarketi.
Ibandla leZANU-PF lona elenze umhlangano eCowdrey Park obukhokhelwa ngumsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Constantino Chiwenga lithi lilethemba lokuthi lizanqoba.
Njengoba ubona silapha eCowdrey Park silande ukuzokhuthaza amalunga ethu ukuthi basukume ngobuningi babo ukuya kuvota ngelanga lengihlakanayo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Khala ngembadalo yama-passport akhwezwe ngumphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube ngeviki edluleyo isuka kumbadalo yamadola alikhulu lamachumi amabili $120 isiya kumakhulu amabili $200. I-passport yeZimbabwe yiyo esilembadalo ephezulu kule yamazwe angomakhelwane. Amanye amazwe abhadalisa imali ngaphansi kwamadola alikhulu. Ukukhwezwa kwembadalo yama-passport ngokunye okwenziwe nguNcube ngeviki edluleyo okubaliswa ukukhwezwa kwemali yentuba zomgwaqo ama-toll gate kunye lomthelo ozabhadalwa ngabalezindlu ezilentengo edlula inkulungwane ezilikhulu $100,000. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi yecubungula izenotho uMnumzana Masimba Kujera.
Ngokubona kwami i-budget leli ubaba uNcube unike imali eningi ku-education ngathi 10.4 trillion, 8 trillion primary and secondary, then 2.4 higher education. Njalo ngibone njengani unike 6.3 million kundaba zempilakahle ku-Ministry of Health. Njalo unike 2.4 trillion Ministry of Public Service indaba lezi as social protection. Ngobona kwami ubaba uNcube i-budget leli litshengisa ukuthi ilizwe silokhu sibunkinga mbijana ngoba ama-ministries bebefuna a total of 110 trillion. I-budget belile 58.2 trillion ukuphela, which is less than half imali efunakalayo. So utsho ukuthi i-economy yethu kumele iqonge kakhulu ngomnyaka ozayo. So abantu abaningi ngibona njengani okuphume ku-budget leli ayisikho esasikukhangelele.
Manje ngokubona kwakho i-budget le izaphathisa yini uZulu njalo yikho yini kade kukhangelelwe ngabantu?
Ngibona njengana abantu bebekhangelela ukuthi into ezinjenge IMTT kumbe i-tax leyana i-2% tax ibizakhithwa kodwa khanya njengani ilokhi khona abantu bebekhangelele njalo ukuthi engxenye izimali esingathi tax free threshold izakhwela uwedlula i 750,000 uba ngunxube akhuluma ngayo. So ngibona njengani ula bantu abangathabi le budget leto. Kodwa uzaba labanye abazabona njengani ubabunxube uzama ngaso zonke indlela alazo ukuthi umkhonomi usukume ngoba uza nanzela ukuthi ubuye le idea ukuthi ube le wealth tax, ubuye lenye idea ukuthi ufuna ukwengezelela ama toll fees. Ama roads anjenge Harare Bight Bridge kodwa abantu abaza badala ama toll gates uZulu ngibona njengani into le iza banzima ukwamukela njengoba abantu bengela imali eningi.
Lo ke ngumnumzana Masimba kuJera ingcwethi ecubungula izenotho obekhuluma ecingweni le Studio 7 eseHarare. Bekuluthuli kobulawayo izolo amabandla azancintisa kukhetho lwama-by elections eKhankasa. Kobulawayo kuza kuba lokhetho ezigabeni ezinhlanu ezamalunga edale lephalamende lesisodwa esekhansili. Izigaba lezi ngezithi Bulawayo South, Kadre Park, Lobengula Magwegwe, Mpophuma Mzilikazi lenketha. Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa ubekhangelelwe ukukhokhela umkhankaso wayizolo kodwa akasayanga. Asenelisanga ukuzwa ukuthi sizathobani sibangele ukuthi engayi emhlanganweni lo. Sixoxe lomunye wabazancintisa kukhetho lwamakhansili umnumzana Donaldson Mabutho owebandla le-CCC ukuze sizwe okuningi ngomkhankaso wabo wayizolo.
Yey amajona but Chris ya namhlanje bekulilanga elikhulu kobulawayo sikhankasa ke okucina silungiselela ukhetho lomhla ka 9 December 2023 izakhamizi zakobulawayo abayibo banikazi benkokheli abayibo bakhetha inkokheli lezi basukumile ngobunengi babo eli signal ekhona ku ground ngeyokuthi sizanquba okulomdumo sibili ozwayo mhla ka 9 December isupport ekhona makithi iyamangalisa phansi ku ground la and abantu bakubulawa bazonde baganunwa ngama illegal recourse ayenzwa kubaba uSengezo Jabane.
Ngokubona kwakho abantu abasoze bayekela ukuvota ngoba besesaba ukuthi abantu ababavotelayo bayaxotshwa esikhundleni, ubona ngani bazavota ngobuningi na?
Mfowethu Chris, abantu bamelele usuku lomhla ka 9. Abantu abayethuki lutho njalo bafuna ukutshengisa iZANPF lobabuchabangu ukuthi bona bazondile ngalokho kwenzwa nguchabangu. Bazimisela izakhamizi yakhuluma phandle la kungaze kube semjoveni emamakethe emasupermarket izakhamizi zimelele usuku lomhla ka 9 ukuthi betshengise iZANPF la bonke abasebenza layo ukudiliza ibandla le-CCC ukuthi bona bazavotela inkokheli zabo okulodumo. Umelele uzabona impumela yomhla ka 9 mfowethu Chris. Njengokobulawayo lapha badobhi lutho abazozi bedobhe lutho.
Lo ke ngumnumzana Donaldson Mabutho ongomunye wabazancintisa kukhetho lwamakhansili. Kunjalo nje ibandla leZANPF lalo libe lombuthano walo eCountry Park lapho kade kulomsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga onguye osaphethe isikhundla sikamongameli. Sixoxe lelunga leZANPF umnumzana Elfas Mashaba obesembuthanweni lo.
Njengoba ubona silapha eCountry Park silande ukuzokhuthaza amalunga ethu ukuthi basukume ngobuningi babo ukuya voda ngelanga lemhlaka 9. So sinethemba ukuthi sikhangele unqoba akukho okunye esikukhangele.
Lo ke ngumnumzana Elfas Mashaba ilunga lebandla leZANPF. Ugatsha lukahulumende olubona ngezokulima lwe-Agritex luthi inkomo ezedlula inkulungwane ezintathu 3,000 sezibulewe indlala ezansi emandebeleni, kuthi ezedlula inkulungwane ezingamakhulu amathathu 326,000 zisengozini yokufa. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Isiphathamandla se-Agritex uMnumzana Zondani Mchema wethule umbiko othi isiqindi zemangwe bulili magwanda kanye lematobo yize zihlaselwe kakhulu indlala lapho sekufe khona inkomo eziningi. Eziningi zifa ngesikhathi zizala, kuthi ezinye zibanjwa ludaka emadamu asesitsha zidinga amanzi. Ebulilima sekufe ezedlula inkulungwane 1134, emangwe 891, eGwanda 628, kuthe matobo khona sekufe ezilikhulu lilamajumi amabili 120, emzingwane sekufe ezingu-147, e-insiza 144, kuthe bedbridge sekufe ezingamajumi amabili lane 24. Kodwa izakhamizi zithamananila aphansi kakhulu ngoba endaweni eziningi sezihliza inkomo ezicubayo mihla ngemihla. UMnumzana Obetuma oyisakhamuzi seMachia eKwana North uthi seziphelile inkomo.
Isimo sezifuyo vele sesisibi kakhulu ngoba seziziwa, amanzi kawasekho, ukudla kakusekho, so inkomo seziqalisa ukuwa khathesi.
Amazi kaTuma asekelwe ngusobhuku eMashalomushe eKwana North, uMnumzana Lovemore Ndlovu.
Lapha kuwadiwani ngibona kuloduko lokufa kwezifuyo ikakhulu inkomo ezimithiyo zisuka zibe lodothe nxa sizala iyehluleke bona iyehluleke ukuthi ivuke inye yazala vehle ife ungelethole ithole khonapho ezinye ezaba zimithi ingavehle yiwa isavuki ngenxa yendlala. Njalo lamanzi asikho kulindawo, amadamu sokugcela udaka nxa zisithi ziyanathisa inkomo zafika zibanje sofuthi abantu bazilinde bazihambisele lapho ngana wakuladaka khona.
Unkosikazi Sithabile Moyo odabuka eMbombela eMatshetsheni yena uthi inkomo ezimithiyo zisengozini embi.
Hayi, inkomo sezicuka njengelezi ezimithi eziningi ziyavuswa sezisindwa ngamatholi. La manzi njengoba edamu khona phana sekutshile seziyaqalisa ukuthi ziphandelwe zikhelelwe, akukhelelwa amanzi ngapha phezulu kubonkaje ngapha vele inkomo sezisiwa.
Ngaphandle kodubo lwamanzi ezifuyo mama uthi abantu labo babhekane lendlala embi kakhulu ngoba izilimo zabo esivandeni sesomhlanga sesijile.
Le problem nje nxa kuyukuthi izulu alikho njengakhathesi sekumile, besikhangelela izilimo zethu lezi ukuthi kumbe izulu liyakuna kwidamu lethu libe lamanzi sithelele sokuthile. Sesiphonga ukucela nje kuNkulunkulu ukuthi ngawe uyasihawukela bakithi ukuthi khonkhona ngalingana lizothontisela izilimo zethu zivuthwe phela. Hayi, indlala inkulu nje labo kungabantwana, hayi sikwazi ukuthi siza kugcina ngani.
Unkosikazi Sithabile Chuma eMachia yena uthi labo njengabantu sebebhekane lodubo lwamanzi.
Asihlupha amanzi, sikhala abanye abembombela laphetheya kumgwaqo kubugiyela kubumgoli dube ibe sihlangana labo izikotsho zabo safa ezamanzi. Isikotsho seMachia laso amanzi angikhona kuthiwa kukhiwa ngamatitsha, so sihlangana khona lapha edamu sizokukha amanzi. Amanzi angikhona futhi avikelekanga. Hayi, inkomo sezibhalelwe emanzini, idama lisela manzi.
UMnumzana Mchema ukhuthaza abafuyi benkomo ukuthi bathengele inkomo zabo isikuba kumbe ukudinga utshani kwezinye indawo ukuze bahlenge inkomo zabo. Inkomo eMathebeleni South zidlula inkulungwane ezingamakhulu ezithupha 659,137. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseMachia eKwana North, ngu-Albert Ncube.
Okwamanje ke sizwe okusemaphephandabeni achiyeneyo. Iphe Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi untombazana wakobulawayo uMusa wenkosi Hara ugwetshelwe ukuhlala ejele kweminyaka engamachumi amabili lanhlanu ngemva kokutholakala elecala lokubulala umngane wakhe uThulisile Dube owayesebenza kwele South Africa. Omunye owayelohara uFarai Michael Mutasa othiwa nguye owakhama uDube emoteni wazibulala ngemva kwesehlakalo lesi. Iphephandaba leSunday Mail lilodaba lokuthi ngemva kwemizuzo emihlanu kuba lengozi yomgwaqo. Ugatsha lweTraffic Safety Council of Zimbabwe luthi kunyanga eziyisithoba minwe munye ezedluleyo kulabantu abazinkulungwane lengxenye 1500 abafela engozini zomgwaqo. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salbonani basakaza bahle, ngiyanibingelela nabalaleli, igama ngumazwi lapha eKezi. Ngihlaba ngiluhliza loludaba luka Mthuli Ncube lokwengeza lokuzani ipassport prize. Abantu bezibathi ngathi beyihluphekela kangaka bezama ngayonke indlela ukuthi baphilise imindeni yabo bese beyakhuphula into engama passport. Kuyikuncinza abantu lokho igazi, kuyikuncinza abantu beyizamela. Uhulumeni nje akayeke ukwehluleka, ayeke ukwehluleka encike abantwini abayizamela ngokwengeza iloko njani into engama passport. Kubi lokho, kubi lokho. Mabayeke ukwenza abantu izilimi, abantu basezibapha sebezwela. Ongawukuthi ngabe bayehlisa iprice yama passport ukwenzela ukuthi ngoba babona izwe liyahluleka, abantu bekwazi ukuzizamela ngaphandle. Manje bayenza umfinyi ube wezi, awungitsheleke ukusho ukuthi kumnandi abantu mabezodliwa zingwenya lapha eBridge besozizamela ngoba phela ipassport ayisathatheki. Mabezoshaja imali engaka emuntwini ongasebenzi ozizamelayo, ikwenza abantu kona lokho. Liyahluleka izwe lethu. Kusiyami liyahluleka. Uhulumeni kazama ukuthi akwazi ukuyimela yethu angancike emalini zabantu abayizamela zona. Siyazama sisemazweni angaphandle sizama ukuthi sithuthukise imindeni yasekhaya ngoba ukudla khona kuye eplatini kunzima ukuthi uzukuthola uhleli kulelazwe. Hayi bo liyahluleka lezo. Le party yezami leni iyahluleka ngempela. Kuyahlukumeza lokhu nathi. Siyabonga.
Studio 7 ngiyabingelela. I-audio le ngicela ifike kuChabangu ifike la kuphugeni wangkhona lo kubola. Zangathi enokhuluma into ezilengqondo ekhuluma amakhemeswane kuphela. Thina silinde ukuthi ikhodi ifike ikhiphe isinqumo esizwakalayo ngoChabang lo ukuthi uChabang usebenzisa imininingwane ye-MDC ukuzohlakaza i-TPC kanjani. Uma kuthi amakhodi asebenza ngendlela elungile awukwazi ukuyahlakaza izanu ngemithetho ngemember ye-TPC. Sicela amakhodi ebe ngamakhodi izanu ibe yizanu. UChabang lo phugeni laba balala bembe bayezitabana. Batabanana bechanga bekhohlisana besihlukumeza sinzabo yaseZimbabwe besenza ngathi bona bakwazi ukukhuluma into eyo. Ngicela idlalwe i-audio le ifike endlebeni zabo Chabang lophugeni lapho.
Bazali, bazali bantwana, zihlobo, sikhona apha eZimbabwe phakathi kwelizwe lokuhlupheka. Sihlupheka ukugcina abantwana bethu babuya bethule bevela phandle emazweni kodwa kuleli lizwe kusehlula ukuthi kulungiswe ngenxa yabantu abangafuni umbuso omutsha okachamisa. Silobunzima obukhulu kakhulu ngalubaba owalele esihlalweni kanti kwenziwe iplane bani ngaye ngoba silobunzima. Asilabantwana, asilakudla, asilani. Uthi uyalungisa for how many years, iminyaka engake lokhu elwisele esihlalweni. Bakithi sidubekile, ake sizamene amanyathelo amatsha angathi singawazama njani ngalo muntu osesihluphile kuleli lizwe. Lezizano yakhe, izizano yakhe leyi eqinisa imdlambulo isomele intweni enzima bengabebona besalela ukuthi ngoba bona izano yakhe le iyona stiniwe sikhathele asazi shua lokhu angazi ukuthi lo muntu uchamisa simfuna ngene esihlalweni asibuse asenzele esikufunayo lo sesicedela abantwana emazweni bayaphela kakahambe yaphume kuleli lizwe asiyo walapha futhi lo muntu kahambe
ninjani ku studio 7 igama
Malami Nulakson Chuma Ikuma Engai South Consuesis in Salaguat 14 being Councillor Lamu Oakawa, his limos Zanu Ukufagula it up the candidate. Benfuna Ukuluma Lamus to Joseph Nubang Lamide, Evans and Ubagudo, which on a chona lapa lapunga sipuketisisa.
Salubonani ekhaya, sizibonana ekhaya lapha lokhuluma noThepiso Magwayiva. Indaba eyamile eyokuthi khona manje ama passport asedula $200 eAmerica. So imali le siyakwazi nathi ukuthi imali vele thina asinayo imali le engangayi nale. So into ekhona kahle kahle lapha sikuthi khona kumthulisi Ncube ofake umthetho lo. Umthetho ekhaya ufakwa ngumdala ekhaya ngofaka umthetho. Umna ngakho nguye olenkinga enkulu etshele abantu bakhe ukuthi khona faka umthetho lo njengana lo. Khona bathe khona iZimbabwe iZANU-PF izimele yona ayincedwa ngamanye amaphathi. Khona manje sekuzafika ama-by-election bazothatha ifazi kambe kambe ithisela ogogo bethu nabomama bethu nabokhulu bethu kambe kambe ukuthi iwini. Shoshua kanti basenzelani umona ongaka Shoshua abantu bezandla kahle kahle. Basenzela umona onjani onjengana lo Shoshua.
Studio 7, Studio 7, Studio 7 siyabingelela. Balani indaba zethu. Tulizibali ujiwenga vela amaZimbabwe amahle asebulawa eBulawayo kumele bemqothe vele bengamniki ivini 1 uqa kade sihlupheka lezana uPF basibulala eGoground awulantu abasinika yona ujiwenga ufunani ezutshelana amaZimbabwe eBulawayo mqotheni nje kade libamqothile izana uPF vele labana abantu bangababulala sibafuni kade akulantu abasiza ngayo siyahlupheka semazweni sihlupheka izana uPF vele lingamqothe ujiwenga ngamvoteli uthi bengahambani le triple siko lapanela hamba kona hamba nayo bayangise la ubhugeni lo lokuzochabanga bayangise
hayi kodwa bafuye isikhalazo sethu kube sisizwakeni kube sile government impela eqinisiwe ukuthi ithandwa ngabantu kube ukukhala kwethu sekuzwakeli hayi sesikhale kakhulu ngobusela benkomo lo sesikhale kakhulu impela kodwa lapho esikhalela khona hayi ungathi sikhatshana kakhulu ngoba laba abantu esikhala kibo yiwo abantu abasitshontshelayo ngendlela esikhale ngakhona kube nga ukusela benkomo sobunciphile kube nga ukusela benkomo sekwesi kodwa still kuyoko kusiba kwesi abantu baphelwa izifuyo zabo emakhaya la ogawule labo Joseph Thuma labuzwa bekhonkota nje suku zonke bakhulumiswa inkomo zabantu ezabazitshontshayo lesi bethi ilizwe li right betsho njalo betshontsha inkomo zabantu amabhutsha abantu bezana uPF agcwele inyama zokusela njengalokhu sifuna uLangton lo wezana uPF lo Sinje sobetshontsha inkomo zabantu abezana uPF makhasini kambe ngubani umuntu ongavoteli isela isela la lingavotelwa ngubani anti kusobalti abantu abakha
Sanibonani Studio 7, sanibonani Studio 7 ngiyacela ukuthi i-audio yami ibalwe bayizwe bonke abantu bakithi abeZimbabwe. Engilethemba lokuthi balubona ke udubo lalabo abavotela iZANU-PF naso sisithi ama-passport sesiya ku-$200 yusa. Kambe ukuthi abananihlonini bathi abantu beZimbabwe bayithatha ngayi $200. Ayizehluleki zabantu lezi.
Studio 7 siyabonga. Ezilusizi kakhulu ubona i-budget le ethulwe ngumthuli Ncube. Ithatha yonke sonke isizumbululo semali siyafaka ku-president. Kuthiwa president isofisi uthatha zonke izigidi zemali. Phezu kwe-mafia le abake bayithatha le gold mafia. Imali engaka bayoyithini. Ukuthi beqhatshe kakhulu ifazi ukuthi qeda abantu ngocelemba. Ayisasahlupheka kulela lizwe ngezano. Bekele uthatha imali e-budget behambe beyothenga ukudla kubantu. Ezulalini isomiso singaka. Abantu abala kudla. Abala mithi ezibhedlela abala migwaqo kodwa bathatha imali yonke bayifukela kupresident ngapha bayabona isomiso singanga ngabe bakhupha amadamu nje ukuthi bazi ukuthi umnyako uzawa imali sini izulu amanzi azoma kumbe beqedise izizambe eziproject lana awubheke manje ukuthi kwenzakalani makunje ngoba abantu abala kudla indlala ingaka kodwa ayikho into abayenzayo nje bathatha imali bafuna ukunika osengezo chabango leyo mali esasakubona okukhulu siyabonga.
Hello, okay, bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 0818. Kwezemelika impi yele Israel lebutho leHamas iqhubekele phambili kulokulwisana okwesabekayo. Amabutho eHamas ahaze amabhomba ohlobo lwama-missiles kodwa ethulwa izikhali eziwavimbayo eze-Israel. Kuthi kwele Palestine, amabutho akwele Israel aqhubeke ngokuhlasela indawo ezitshiyeneyo. Kodwa kunjalo nje iziphathamandla zakwele Israel leze Hamas ziqhubekele phambili zikhulumisana ngokuthi kumiswe impi le. Utabo kaNcube weStudio 7 uxoxe locubungula izombusazwe umnumzana Stevenson Dlamini njalo ongumbalisi ekolijini leNational University of Science and Technology.
Impi le inezigaba eziningi ezikuyo. Ayitshengiseli ukubana ngokusedizeleke kuphela. Ikakhulu sikhangela umumo wempi le iHamas ngendlela nayo elokhu ihlatshela ngayo icatsha ngaphansi komhlabathi. Izrayeli izimisele ukubana ivele icede nehlangothi leHamas. Ngakho-ke lokhu ukuthintana kwezibotho akutshengisi ukubana impi asitho sitshengisele sokubana impi ngabe sisiye emaphethelweni. Ngoba ukuze impi iye emaphethelweni kumele kube lokuvumelana phakathi kwamazwe abisanayo. Kumele kube lokuvumelana lokuxoxisana nokukhulumisana umlotho. Kodwa nasikhanye lapho abaxoxisana khona olunye uhlangothi alutshengiseli ukufuna ukwamukela indlela ebiswa ngolunye uhlangothi. Ngakho-ke nxa kungaveli indlela yokuthi bakhulumisane umlotha, lokho esikubonayo ukuthi intana kwezotho kuvele kuyathelakala ngesikhathi, kodwa asiyo nto eveza ukubana sekule kukhulumisana kwemlotha. Ukhulumisana kwemlotha kuba khona nxa sekulokuvumelwana kwezombusazwe zona lezi ukuthi sizakuthi laba bazilawule esigabeni esinje nalaba bavume, kodwa hayi ingasikhanyela isisa inkulumo ezikhona phakathi kwe-Hamas ne-Israel. Akukabi namazwi atshengisela ukubana kube kukhulumisana kwemlotha.
Ye, ukuqhubekela phambili kwempi leyi okwakhathesi nxa sikhangelisisa ikakhulu amazwe ase-Afrika, i-South Africa leZimbabwe laphana, impi leyi ingaba isiqalisile na ukuphazamisa emnothweni wamazwe la?
Kunzima ukuthi sibone yona imbangela yempi kwezomnotho imazwe yakuphela. Kuzele kube kulezinye izintathu ezivele zilawule umlotho. Ngakhale ukubana amazwe e-South Africa leZimbabwe ikakhulu elizweni le-South Africa belivele lithintakala kakhulu ngomumo womnotho umhlaba jikelele. Lapho esingathi besibona ukusiba ne-inflation umhlaba wonke ujikelele. Pho-ke ilizwe le-South Africa liyadlelana kakhulu nelizwe le-America eliphatheke kakhulu kwimpilo ye-Israel ne-Hamas. Okutho ukuthi okwenzakala kumumo womnotho elizweni le-America kulakho ukuthinta ilizwe le-South Africa. Njalo kungathinta umumo womnotho elizweni le-South Africa kuzathinta umumo womnotho elizweni lakithi. Kuvele kuxinene kunjalo, kodwa sikhangele njalo ukubana isimo somnotho siphazamisa into eziningi. Impi ingaba impi le yenzakala phakathi kwe-Hamas ne-Israel ingaba ngenye yembangela, kodwa kuvele kulezinye imbangela lazo vele zivuke zahlukumeza isimo somnotho. So kungenzeka nje ekuhlukumezeni isimo somnotho umhlaba jikelele, kodwa sivele sisamukele ukuthi umhlaba jikelele ubuvele kubhekane lokwehla kwesisindo somnotho okungabangelwa yizinto eziningi. Singakhala lizwe lakithi kule enyeni ebuyayo ingebangi lempilo yana ingaphazamisa nayo zamazwe isimo somnotho elizwe lakithi. Ngakho-ke ngathi kuqubene nje, kodwa impilo layo ingaba lo mlandi, kodwa ingasi ibhangela enkulu.
Umnumzana Stevenson Dlamini ingcwethi yezombusazwe njalo engumbalisi ekolijini leNational University of Science and Technology. Singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo lamhlanje. UZulu ukhala ngembadalo yama-passport akhwezwe ngumphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube. Bekuluthuli kobulawayo izolo amabandla azancintisa kukhetho lwama-by-elections eKankasa. Aban silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama lami ngoChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kodwa silazo ezinye lamhlanje ntambama ngo 7:30.